Sokuyisika disendaba ku VOA indebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 4 Mpandula 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Uhlelo lukamsitheli lokuthathisa izithupha ingwalo zokuzalwa izama birth certificates lezinye ingwalo elizweni lonke luqale lamhla inengi likala ngenhlawulo ebikwa inkulu kakhulu.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai wehlulekile uya emhlanganweni waseGwanda ngesonto kulandela ingxabangxoza esebandleni.
Kwezempilakahle abasinda ekuthatheni okudakayo bakhuthaza uhulumende ukuthi avuselele ukusetshenziswa kwemithetho eyilondoloza abantwana ukuze bengaze bathatha ezidakayo labo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lweziphathamandla zikamsitheli lokubhodabhoda ngelizwe zithathisa izithupha ingwalo zokuzalwa ezama birth certificates lezinye luqale lamhla kulokukhonona kwabaningi abathi imbadalo yemisebenzi le iningi kakhulu. Abalabazali abazalelwa phandle kwelizwe bamele bakhokhe imali engamadola angamachumi amahlanu kuthi abafuna ukuguqula izithupha zezenge ukuthi baphiwe ezingamakhadi eplastic nxa zalahleka kumele bahlawule amadola alichumi lanhlanu. Okunye ukubikwa kungaphathanga kahle uZulu ukuthi nxa incwadi zakho zokuzalwa zingakhanyi kahle kumele ube labafakazi njalo uye emahofisini amakhulu hathi kuziphatha amandla lezi. Sixoxele nobhala ubona ukuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Walshman Ncube unkosazana Ellen Shiriyedenga ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sithola ama-reports lapho ukuthi kulabantu abaningi ade befuna ukuthatha izithupha, particularly laba abalahle izithupha ukuthi phabe beqotshwa ngendaba yokuthi kuthiwa bekumele bebhadale ama-$10. So iningi labantu bebengela ama-$10 zona lawo. Njalo le ukuthi kwezinye indawo ukuthi kuthiwa imitshina yangikhona, like for instance, I think he talks okule registration center emachibisa akulalutho olwenzakele ngendaba yokuthi umtshina wakhona adufile. Njalo kuthe sibuzisisa abane iningi labantu vele khanye ngami kabakwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo ngoba khanye ngami abantu beregistry akula advertising abayenzayo. Thina sabe sikhangelela ukuthi ikakhulu lanxa kulo hlelo olunjalo olwenziwayo we expect ukuthi like njengaki sihlala khona kuyaba lezi ncwadi ukhansila yabhala incwadi le ibhodi izindlu zonke esabe sesigabeni itshela abantu ukuthi kulo hlelo lelo.
Lona uhlelo lokubhalisa ukuvota lizwa kuthiwa luyaqala nini njengoba sisizwa ukubana imitshina yokuthi abantu bebhalise isikhona elizweni?
Izeki ibike ya-anonsa yayithe ngenyanga lezayo eka-Okthoba. But singazi ngoba thina as far as our concerned uhlelo lolu awuphongi ukugijimela nje. Kumele uqalise ukuthi one, kumele uthi nxa imitshini isikhona kumele kwenze lokho okuthiwa yi-pilot testing. And also enye into ekumele yenziwe kumele kufundiswe abantu bona laba azabe berejistisa abantu ukuthi imitshina yona leyi isebenza njani. Ngoba khathesi akusafani lakudala laphana ukuthi kwakuphiwa amafomu abantu bebe bephonga ukufila kufomu kuphela. Khathesi it's an issue yokuthi sokufuna izinto zethekhnoloji. Abantu bona laba abazafumele befundise ukuthi nxa bethatha ama-fingerprints basikana njani iminwe yabantu ukuthi iphume emtshineni kumbe ama-photos nala impikitsha babathatha njani. Bathi yebo kungo-Okthoba, u-Okthoba sokusela singathi amaviki angaba yi-4 ukuthi afike but akukabi le-training akukabi le pilot testing.
Hello ke ngonkosazana Ellen Shiriyelenga unobhala ubona ukuqoqwa kwenhlelo zebandla le MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo.
Ibandla leMDCT lithi kalikwazi ukuhlupa unkosazana Thokozani Khuphe yena othi umanyano weMDC Alliance kawenzwanga ngemfanelo. Abantu ababukele okwenzakala kuleli bandla bathi uMakhuphe ukhathazwa izenzo zikamnumzana Morgan Tsvangirai yena athi unguntalo kayiphikiswa. Asenelisanga ukukhuluma loMakhuphe ngalolu daba. Kodwa asizweni unkosazana Tabitha Khumalo umsekeli wesikhulumeli saleli bandla lo mnumzana Fortune Mlalazi okubandla le PDP bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 umlalazi usungula lingxoxo.
Xa ungavumelani lo mnumzana Tsvangirai uyagongodwa akukali mhlawumbe uMakhubala ngathi hey uMakhuphe bagongodwa ngobani bani kodwa yinto esivele siyazi kusukela ku-United MDC ukuthi abantu kade bevele begongodwa bangaphikisana lo mnumzana Tsvangirai. Unity yabantu akula muntu ophikisana laye wonke umuntu akubanjwane kodwa sihambeni ngendlela e-transparent not i-witchcraft ade siyibona ukunegotiate ebusuku labantu abanegotiatayo bangikhona kawubazi ubona sokuthiwa nanti gili wena sayini ubani osayinile namseni sayinile kungazange kube segcekeni umnumzana Tsvangirai wahambe siyaconsult abantu waye engasafaki egcekeni lokhu akukhulumelane nabayo nanku sokuthi egcekeni etafuleni ngigceke i-transparency wayingekho
ubabamlalazi into le yakhulunywa edale yabo inkokhelizethu omama uMakhuphe obakudidi obakulamo bakekhona asonto yakhuluma ngasese bayivumela leyo nto asivumela nemini ukuthi yebonayo athi sebeyivumile sebephambilini laphana kukhona abakubonayo okungabaqwalisisanga abalishwa khonokho kodwa mntu omdala kambe shiwa Mlalazi ekhaya mina nayo kudlezi ngathi ngabe sitshayana siphume phandle sikhiphe isigqoko sitshayane phambi kwazulu angithi siyavalisa balihlalisane phanti ayi Makhumalo lapha mina kamvumelani lakho lokhu okukhuluma ngakho nesizathu salokhu nalokhu nalokhu lapha mvumelani nalokhu angithi hayi mina ngithi lokhu kuraithi ngalokhu nalokhu impumela ye-coalition ayikaphumi ukuthi gace ngoba lokhu esamelele ukuthi sibone ukuthi kwenziwani njalo sonke savumelana ku-congress resolution ukuthi umuntu ozabe egqexisana namanye amabandla umuntu ojeeikirai omama Makhuphe bakuvuma khonokho obabulavuo bakuvuma khonokho obabudede bakuvuma khonokho ngako nabanyebona ukuthi kwaba liphutha okubehlula ukuthi bahlale bathi no yebo naye ku-congress savuma ukuthi yena babathangirai ngenza ukhulumisana nabanye bento efuna ukubamba namazi bahlesi kubone ukuthi kayisikho.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT ubekhuluma lo mnumzana Fortune Mlalazi owebandla le-PDP. Vethule amazwi la kuhlelo Zimbabwe Today olwethulwa nguGibbs Dube we-Studio 7 enkundleni yokuzilibazisa e-Facebook kukhasi VOA Ndebele.
Good Life Talk lamhla sixoxa ngohlelo lohlangothi lukahulumende olukamsithedi oluphume ijumo lokunika uZulu izithupha zamaphepha eplastic lencwadi zokuzalwa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Hale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane.
I-commission ebona ngezokhetho kweleKenya ibika ukuba ukhetho olutsha lokudinga umongameli oluphindwayo kulelo lizwe ngemva kokuba imthethwandaba ithe olwenziwe linyanga alwemukeleki impumela yalo soluza kwenziwa mhla ka-17 ngenyanga ezayo.
Ele China selisole kakhulu umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngokwethusela ukuthi ilizwe lakhe lizaquma ubudlelwano lamazwe adlelana le North Korea kwezamabhizimusi ngemva kokuba umongameli wele North Korea eqhubeke ngokuvivinya izikhali zakhe ze-nuclear.
Kwezempilakahle abasinda ekuthatheni izidakamizwa elizweni bakhuthaza uhulumende ukuba avuselele ukusetshenziswa kwemithetho eyayilondoloza abantwana ukuba bangaze bathatha izidakamizwa ngoba isimo saso sibikwa siqhubeka siba sibi elizweni. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
USenta Bravo osebenza nabenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ngomunye wabasinda kwezokuthatha okudakayo. Yena ke uthi ukuyekethiswa kwale mithetho ingasasetshenziswa ngokufaneleyo ngokunye kosekubangela ukuqonga kokuthathwa kokudakayo kubontanga.
Ama-drug policies wona lawa esiwakhalelayo yiko kudala sasithi thina sasingangeni emabhawa. Hozothi umntwana omncane ungangeni ebhawa noma ukuthi ubaba emnike imali ihambe ethenga utshwala, sesingahambi thina sethenga utshwala. But katesi uyabona umntwana ejele isupa ehamba lemgwaqweni, into leyana ayivuli njengabo-castolite ukuthi kuyavula kuya kubiza isivalo phezulu, lokhwena kuvulwa easy. Umuntu uyakwazi umntwana kwase ukuthi avule khonokuyana ana aphinde avisele isivalo, afike laphana nika umdala, mhlawumbe umdala wangkhona udake kudala uhlezi kananzeleli ukuthi isivalo siyani sivuliwe yini umbena sivulanga, uyavula kuphela phana qesa kunadala futhi. Abanye kathi sebenika abantwana utshwala sikanyeli, abanye sebethatha insango zangkhona benika abantwana sikanyeli.
Imithetho uSenta Bravo uthi kumele kube yiyo eqondisa ukuvimba ukusabalala kwalolu dubo lokuthathwa kokudakayo.
Mina ngikhula ngani sithi ngibona amapolisi bevupha abantu ukuthi i-public drinking, but kathesi umpolisi abona edlule siyale omunye ejele ikoti esiyale bedlule so emchoveni, yabona umuntu ekade umchova ethwele isupa enathi isupa emchoveni, but umuntu wenalo ungamkunandlela ukuthi umpolisi omunye esi sikhathi ethole umpolisi eyakudeda umchova la aphinde ahlezi phakathi engene phakathi ahlele emchoveni uhambe hambe behamba lwana nathi ishwale ehlezi emuva ekhuluma inhlamba ekhuluma into ezingelangqondo esemuva. Umpolisi uyabona ehibilika kuphela ekhangile nxa ekhangele akula lutho ezalikhuluma uyabona ehle umchova esiya uyakhona. So siyanga vele sivela ngapha siyanga sicela ukuthi Smith Leon
unkosazana Lilian Ndlovu isakhamuzi semzini weHeathcliff eHarare omunye laye osinde kwezokuthatha okudakayo uthi zinengi izizathu ezibangela ukuba umuntu ikakhulu abasakhulayo njengaye bathathe okudakayo. UMandlovu uqale ukuthatha ngemva kokulahlekelwa ngunina ngomnyaka 2000.
Bengithathe ama-drugs utshwala, benginathe ama-strong stuff but kade ngayekela ngingedwa kuphela, basitshele ukuthi kungcono ngiyekele kodwa akusebenzi ukuhlala ubedakiwe. Siyakwazi ukuthi impilo enzima kodwa the more you take the drugs the more your troubles ziyengezelela iindaba zakho.
Sibikwa siqhubeka sisiba sibi isimo sokuthatha okudakayo eZimbabwe ikakhulu kwabasakhulayo kungenani ukuba basemadolobheni loba emaphandleni. Umsekeli wohlangothi olubona ngezabahlaselwa yimikhuhlane yengqondo elizweni unkosikazi Shelly Dr. Sithole uthi njengohulumende bakhathazekile ngalesi simo.
Ama statistics angkhona kubasakhulayo bonke i-65% iyathatha okudakayo. Then nxa sikhangela ezibhedlela kuyabonakala ukuthi 45% kulaba abagula ngomkhuhlane wengqondo. Umkhuhlane wengqondo wangkhona walethwa yikuthatha okudakayo. Then i-57% ema-admissions onke kwisibhedlela ezigcina abagula ngomkhuhlane wengqondo ulethwa ngokuthatha okudakayo.
Unkosikazi Sithole uthi le mithi okumele ithengwe ngokulotshelwa incwadi ngodokotela ama-prescribed medicines. Ngokunye usekusetshenziswa ngendlela engayisiyo ngabasakhulayo laba.
Ama-drugs a-prescribed like omofeni labophephethini like o-histalix. Bafanele ukuthi ba-prescribe ngudokotela, athathele ukuhlela, athathele i-pain, but abasathathi ama-drugs wona lawo ngendlela yona leyo. Bona sebethatha ukuthi bazizwe sebestika. Bona abantwana bathi kustika. Ukustika kwankhona ayikuma in one position. So iludubo olukhona esikhangelane lalo.
Lanxa sebelatshiwe, unkosikazi Sithole uthi babuyela kokuphela esibhedlela njengoba bezophinde bakuthathe njalo kudakayo lokhu. Lapho sebelatshiwe baqonqoselwa ukuba behlukane lakho okusuka kube ngumthwalo omkhulu kuhulumende oqhubeka esiba nendleko yokubelapha, ikanti leyo mali kungebi kade izosetshenziswa kokunye.
I-9% yabathatha okudakayo. Akumelanga ukuthi ba-addict. Kumele ukuthi ngaye babonwa kuma-outpatients. Then bese bebuyela ngkhaya, ba-continue nge-treatment ngkhaya. But manje okuhluphayo ukuthi bangaze babuyele ngkhaya, bahlangana nalabana abathengisayo, base bezathengisela futhi, sebebuyela futhi emkhuhlaneni lwana adumalethe esibhedlela.
Abezempilakahle bathi liqhubeka liqansa inani labasakhulayo, ikakhulu abesilisa abathatha udakayo ngezizathu ezehlukeneyo okubalisa ukuswela okokwenza lalapho besanelisa. Abohlangothi olubona ngezokuthathwa kokudakayo lokudalwa kwamacala enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba i-United Nations Office on Drugs and Crime bebika ukuba phose amakhulu amabili ezigidi zabantu umhlaba wonke besebenzisa udakayo ngokungekho emthethweni okubalisa imbanje, cocaine, mandrugs lokunye okuchiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Amabandla aphikisayo athi kakholwa ukuthi uMongameli Robert Mugabe uzimisele ukuqeda ukungethembeki okwenziwa iziphathamandla zikahulumende wakhe. Lanxanje ekhangelelwe ukusungula uhlelo lokulwisana lomkhuba lo kuliviki. UMgabe uzasungula umkhankaso lo ngolwesithathu njalo uzaqhutshwa iZimbabwe Anti-Corruption Commission eHarare. UMgabe useke wachothoza iziphathamandla zikahulumende wakhe kanye lamapholisa phezu kodaba lwe-corruption, kodwa kanengi akula muntu obotshwayo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Indlela yokusubhala ebusweni ngobulembu ngoba umonakalo wokuntshontsha umnotho kaZulu kwaziwa ngumuntu wonke, besithemba ukuthi engxenye ubezaqalisa ukuthi abophe abantu abakwenzayo ngoba abantu bangkhona bayazakala. Uzokuswele ukuthi bathathe bayefake emajeli.
Sesike sabona esikhathini esedluleyo uMgabe esola kakhulu udaba lwe-corruption kuziphathamandla zikahulumende wakhe kanye lakumapholisa, kodwa esikhathini esiningi akekho obotshwayo. Ngalolu hlelo olusungulwayo ubona kusiba lotshintsho na?
Kakusoze kube lotshintsho, yikho ngithe phambilini ikusivala ngobulembu emehleni ukuthi sithokoze ukuthi sokuzaba le nto ezakwenzakalayo. Lama-commissions lawa anti-corruption asikezi umuntu oyedwa oseke wabotshwa. Yena uMgabe ngokwakhe waphuma watshela uZulu wathi kule 15 billion eqatshileyo akakwazi yaqatsha njani. Lanamuhla lokhu esinikele uminista we-mines ukuthi asazise ministerial statement ukuthi kanti imali le kwahamba njani. Kodwa kanti ungathi uyinkokeli wanelise ukungena kumphakathi utshela umphakathi ukuthi kule 15 billion ecatshileyo wehluleka ukubopha nethi ngumuntu oyedwa nje, iphongumnyamalana nje. So lapha yikusivala ngobulembu nje ukuthi cabanga ukuthi le nto azayenza kulanto azayenza.
Lona udaba lobuhuquluzi lungaqedwa njani elizweni?
Udaba lobuhuquluzi ungaqeda nxa yena aqalane ngoba bahuquluza naye. bonke laba abantu abatshontsha izimali bayahamba bayemhlephumela yayo. So ukuthi yena ababuphe sokuzaba nzima ngabadla kuthi okokuqala okumele akwenze kwindaba yokuguqula iziphele ngoba sokuvele sokubolile phezulu. Ngaqale ngokukupha laba abathola imali eningi kwedla laba abaphansi abathola amafufu ngoba bayazakala. Ungakhangela amapholiseni bayaphuma ngabakhokheli babo obasi babo ukuthi namhla ngifuna liyebopha abantu mina kini esikhwameni sami kumele kubuye imali engaka. Nxa efuna ukuthi sikholwe ukuthi ufuna ukulontsha lowo mkhosi ngaqale abuphe abantu sizo ukuthi kunabantu ababuphile.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli ze-MDCT.
AbeZimbabwe abedlula inkulungwane bebebuthene eBerea Park eJohannesburg ngempela viki embuthanweni oqoqwe ngabaculi bekhumbula umlandeli wabo wadutshulwa egigini lomculo eHillbrow Theatre. Abezomphakathi abaculi labembusazwe bonke bethule inkulumo besola ubugangi obenziwe ngabanye beZimbabwe kwele South Africa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma nabantu abedlula inkulungwane abesembuthanweni wokukhumbula umnumzana Allan Ndlovu odutshulwe wafa ngesikhathi isizathu seZimbabwe sidubula mahlana abebebukela amaqembu ezomculo eHillbrow Theatre eJohannesburg. Induna yabeZimbabwe Albert Zwelibanzi kumede ngokuxwayise ngelithi lesi sehlakalo kungenzeka sidale izenophobia.
Singazenzi izenzo ezimbi ezinjengalezi. Azisisi ebuhleni, azisifundisela abantwana. Siyacela ke lisuke kulezi zinto ezinjengalezi ukuthi abantu bezihlale phansi bengaphathanga sibhamu uzongena lesibhamu phakathi sikubulala abantu.
Umgcini ihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo unkosazana Victor Mathudu utshele abebebuthene ukuthi akumelanga into enje yenziwe ezweni lokuhamba.
Into engcono yokuthi asihlaleni phansi. Nxa likhuzwana ngemvubu, hlaleni phansi likarabhane ngemvubu, likhuzane. Ma likhuzwana ngamampama, tshanani ngamampama likhuzane. Kodwa esikufunayo ukuthi lihlale phansi, liphumele esixazululo sakumisa into efana laleyi.
Isiphathamandla sebandla le-Progressive Democrats of Zimbabwe, umnumzana Victor Mpofu, uthe labo njengebandla bayakusola kakhulu lokho okwenzekileyo.
Akukho mnandi ukuthi thina kuyithina esisebenza kabuhlungu kangaka ukuthi sikwazi ukuthi sinikeze abadala bethu abasekhaya ngale ukudla and all that. Kubuye kwenzeke into efana nale esiyenzeke umfowethu babu uButu Phesi.
Umgcinisihlalo weZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabuto Mabhena, uthi bazacela uhulumeni weSouth Africa ukuthi zonke izigangi zeZimbabwe kuleli zithunyelwe ekhaya ukuyasebenza gadalala emajele eZimbabwe.
Asibathatheni bonke bahambe ekhama iprison. Mhlawumbe lokho kungasenza ukuthi sike sihlale ngcono, kungasenza ukuthi sike sisebenze ngcono ngoba sesithwele nzima ngokuganga.
Umculo weZimbabwe njalo osekela inhlelo zabaculi uDJ Mapresa ugxwayisa ngenkulumo ememethekiswa ilabo abathi njengoba umbulali kulesi sehlakalo evela eCholocho, vele abantu beCholocho bagangile.
Makubone uMapresa uthiwa ukuthi uMapresa wonile, mabizwa kuthiwa abantu beCholocho bawonile.
Isikhulumeli sabaqoqela umbuthano umnumzana Bheki Malinga okhokhela inhlelo zeqembu leMadala Boy and the Shining Fellows uthe benelise ukuqoqa amarandi aphezu kwezinkulungwane ezilithumi lanhlanu okuyimali ezaphiwa imuli kamuyi. Wathembisa ukuthi kuzaqiniswa ezokuphepha emagegini abaculi.
Bengicela nje baqhubeke bebambene, mabebona nje phakathi kwabo kunomunye ongani uphethe into engekho right zemcimbeni bakwazi ukuyiripota nje, noma bengasivezanga bahambe nje khoneni batshele security ukuthi nangumuntu uphethe into enzima sikwazi ukumkhipha ebantwini isikhathi sisekhona kungakamoshakali.
Umculo-ke owafelwa ngumuyi yiwo obuphambili kulombuthano. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kwezemidlalo lamhlanje sekukhonjwana ngeminwe kuqembu leHighlanders lona eliqhuba nzima kulezi nsuku njengoba umqeqeshi u Errol Agbay esebeka umlando wokungadlali kuhle phezulu kwenkokheli yeqembu athi yehluleka ukumthengela abagadli kubika uJoseph Njanji.
Umqeqeshi weqembu lelendazwe Errol Agbay utshele intatheli zemidlalo ngemva kokunqotshwa kweBhoso liqembu leChapungu ngesonto ukuba ukungabi khona kwabagadli ababukhali yiyo imbangela yokunganqobi kweqembu leli. Njalo isithi lesi simo sidalwe yikuba kudengwanga abagadli ekuhambeni kwalapho ababekhona.
Umdlalo walamuhla uyibufakazi bokuthi asilabo abagadli, ngoba loba sidlalise abadlali abasakhulayo sehlulekile ukuhlohla, njalo lalabo abathi abagadli silabo bazibonele. Inkokheli yeqembu ihlala isithi ayilamali asingeke sithenge abadlali, kodwa bephinde bejike futhi bathi abagadli bakhona okungento eqotho.
Ophethe isikhundla sikamgcini sihlalo weqembu le-Highlanders uModern Ngwenya uthi umqeqeshi u-Agbay engacatshi ngomunwe ngoba iqembu le-Highlanders lilabagadli abayisikhombisa, iningi labo abaqatshwa nguye.
Ucoach nguye wabuya lama-players asayina thina ama-players kwa-Highlanders. Kade kulama strikers angu-9 kwahamba 2 kwasala 7 kasebenzisa bangu-7 eZimbabwe lapha ama-strikers ayawafuna ngobani? Sikhuluma kanje ophezulu ekuhlohleni ngubukhosi Sibanda. Twahamba kudala lamagoals amangaki? Ule 10 goals. Into nxa sokunzima kanje, hayi ucoach kakhulu ukuthi hayi lapha mphambanise lokhu lalokhu 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 lalokhu, hayi khona ukuthi i-executive iphambanisile. Into esingangena e-ground madoda sihlohle.
Ngeviki edlileyo umqeqeshi u-Agbay ucatshe ngokuthi obe ngumsekeli wakhe u-Amin Somapiri nguye obemudla izithende, ikanti kuliviki ukhale ngenkokheli yeqembu. Njalo umlandeli weqembu uNkosana Nyandeni uthi leyo usola inkokheli ngokungadlali kuhle kweqembu le-Highlanders.
Mina besukume wonke ukuhamba njani ethimini? Thimu yapha siphelwa yithimu bona bekhanya. Amiranga sesale, kumele sibatshe ngokuthi thimu letina yisifelelayo kanti sithembelekile. But bona nawo babhiva kuleli club sikhanya.
Ukunqotshwa kweqembu le-Highlanders ngesonto bekungokwesine ukudliwa kwaleli qembu imidlalo ilandelana. Seluyehlele eli qembu lahlala endaweni yethobamu nomunye engalaneni yemiklomelo. Phezu kwengalane kule qembu le-Chicken Inn lona elinqobele awamayini nge-2-1 njalo elile miklomelo ngama-51. Endaweni yesibili kule qembu le-Dynamos lona elile miklomelo ngama-42. Njalo linqobele Cape United nge-2-0. Iqembu le-FC Platinum lihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo elingana le-Dynamos njalo linqobele 1-1. Kuthi endaweni yesine kule qembu lenkezi Platinum lona elile miklomelo ngama-46 njalo elinqotshwe ngeleShapane Mine nge-1-0. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Summertime, siphelile sama kithi lapha ngwe.
Hayi siphelile, sisele khona lekhaya.
Sesemqandweni impela. Singakayehlukani sikhangele ebesihamba phambili.
Uhlelo lukaMsitheli lokuthathisa izithupha ingwalo zokuzalwa lezinye lubikwa lungathakazelelwanga ngabaningi.
Amabandla aphikisayo athi kakholwa ukuthi uMongameli Robert Mugabe uzimisele ukuqeda i-corruption elizweni.
Eselugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama ngoChris Gande lilale.
Lontungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.